Isimemezelo sokwengezwa kwesikhathi samaphemithi e-ZEP ngomnyaka ogcweleyo esenziwe umphathintambo ogantsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Leon Scriber, ngolwezo omnyaka opheleleyo. Singena emlonyeni simnandi okoluju, kodwa sesifike esiswini sababa gamu okwesihaqa. Iningi labasebenzisa ibhanga leCapitec bavuke ngomnyaka omutsha amabhuku abo aleli bhanga evaliwe, kuthiwa ngoba amaphemithi abo aphelelwe isikhathi. Lobanje leli bhanga seliphinde lawavula lamabhuku. Umgcinihlalo wenhlanganiswe lwela amalungelo abesifazane beZimbabwe kwele South Africa, eZim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathutu, uthi lokhu kukhombisa ukuthi ikusasa yabeZimbabwe laba kwele South Africa ilenge ngomnxeba.
Sitsheliwe ukuthi siye cela amaweva, singacela amaweva sisuke siye apply ama visa, ama mainstream visa. Abantu balokho besenza lokho, soku extendiwe futhi manje sokubuya i directive ethi kusalindwe lokho kwathiwa i court. Esingakwazi ukuthi njengoba ngapha kuthiwa abantu kabaqhubeke beapply ngapho, kulindwe izinqumo ze court lezi zakhulunywe, izinqumo ezakhitshwa i court. So asazi.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi miningi kakhulu imibuzo abalayo ngesikhathi bekhangelela ukuthi uScriber aqale uhlelo lokuxoxisana lezizalwane zeZimbabwe ngekusasa yamaphemithi e-ZEP.
Abantu balindile kabakwazi ukuthi kuza consultwa njani, ngoba nxa ubhalela uhulumende angeke uphume ukuzibhalela ungatholanga abomthetho abangakuncedisa ukuthi ubhale into ezazwisiseka. Okunye futhi siyanazela ukuthi baningi abantu asebe-aplayile ama-waiver. Laba abangenzi lutho sidayi, abantu bengadadazeli, kabalinde mhlawumbe kusiyafika uFebruwari. Sicabanga ukuthi uminister uyabe sekhulumile ukuthi i-consultation izahamba njani.
Asebeqale ukufaka izicelo zamanye amaphemithi bathi bashutshwa ukuthi kuza kwenzakalani nxa sekufuze bawavuselele amaphemithi abo amatshala, njengoba siyabe singasekho isivikelo se-ZEP esenze kwabalula ukuthi bawathole. Kodwa ingcithi kwezomthetho uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi indlela umthethwandaba we-High Court owalaya ngayo ukuthi lolu daba lulungiswe ngayo ilezi vikelo eziningi ezizakwenza futhi kube lula ukuphikisa emthethwandaba isinqumo sikamphathintambo nxa senziwe ngendlela etshaya indiva izikhalazo zabeZimbabwe laba.
UNgqongqoshe uzobe ebatshela ukuthi isinqumo sakhe ngesokuthi angasaqhubeki ngama-ZEP permit ngoba ubona ingathi izizathu ezazikhandelwe lama-permit kazisekho. Okusho konke abantu bazophakamisa khona ukuthi sebehlala isikhathi eside kakhulu okokuqala e-South Africa, njalo bacabanga ukuthi sebefanele ukuthi bathole ubuhlali balapha ekhaya esikubiza nge-permanent residence. Sebehleli la ekhaya, balenza ikhaya labo, bathenga nemizi, bekhokha nentela, njalo baney'ngane ezisesikolweni, njalo bazolahlelwa imisebenzi ngoba banamisebenzi abazoyithola uma besiya kwelasezimbabwe.
Kwelakhe icelo umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Leon Scriber uthi usemi kumbiko wakhe awethule egwalweni lukahulumende olwegazethi yamhlaka 29 Lwezi 2024. Kule gazethi uthi inhloso yakhe yokwengeza isikhathi sama-ZEP kuze kube mhlaka 28 Lwezi 2025 yikuthi abe lethuba lokulandela isinqumo se-Gauteng High Court esathi kufanele athole imbono yabalamaphemithi la ukuthi bathini ngesinqumo sogatsha lwakhe sokwesula lamaphemithi. USriper uthi uphakathi kokubumba i-board ezancedisa lolu gatsha, i-Immigration Advisory Board, umsebenzi wayo wokuqala ozaba ukuthi yini okufanele ayenze ukulandela ngokugcweleyo isinqumo somthethwandaba ngodaba lwama-ZEP. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.